aba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 6 zibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ngiyozabe imtshengisa amandla ukuthi hayi kukho konke ongafuna ukukwenza mina ime ngizibambe esidukwini, so ukuthi ayekelele umama lwana angiboni kusenzakala esikhathini esikhona apha eduze. Uzahlala lokhu emgwegwela eduze emtshengisa amandla akhe esebenzisa umthetho weZimbabwe ukumbisela ejele nokumkhulula uzabe kusemandleni kaChiwenga, hayi emandleni omthetho weZimbabwe.
UMary Mbayi waChiwenga, umkamsekeli kamongameli welizwe, usephiwe imvumo yokuthi ahlawulele isibambiso sebail senkulungwane ezingamachumi ayisithupha amadola ama-RTGS i-$50,000.
Ebhoda abasafuni iimoto ezigcwalayo ngaphakathi, so i-South Africa izobe iziza imoto from esisayi.
Iinkulungwane zabantu bezigcwele emngcweleni weZimbabwe leSouth Africa eBeit Bridge sezibuyela emsebenzini kwele South Africa ngemva kwekhefu lekhisimusi. Iqembu le-FC Platinum lamhlanje lethule uHenry Kaiser Pieter Jejong obeqeqesha iqembu leHighlanders njengomqeqeshi walo omutsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayi waChiwenga usephiwe imvumo yokuthi ahlawulele isibambiso sebail ukuze athoniswe esuka ngekhaya. Imali le ingamadola azinkulungwane ezingamachumi ayisithupha, i-$60,000 RTGS. Linhlawulo yesibambiso yehlukaniswe ngokuthi ecaleni lokuzama ukubulala umkakhe ahlawule inkulungwane ezilichumi zamadola, kwathi amanye la abazi inkulungwane ezingamachumi amahlanu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umbayi wawubotshwe ngenyanga edluleyo kampalakazi, kodwa wancitshwa imvumo yokuhlawula isibambiso sebail ngoba amacala akhe ebikwa emakhulu kakhulu, njalo isicelo sebail ecaleni lokubulala umuntu senziwe emthethwandaba waphezulu we-High Court kuphela. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nindilo Bancitshana uthi umbayi wakasoze athole ukukhululeka lapho ethoniswa esuka ngekhaya.
Angiboni uMary Chiwenga ayeza athola inkululeko kulokhu akwetheswayo kumacala akhe awetheswayo, ngoba icala lakhe elikhulu ngelokuthi uhluphane lomkakhe elikhulu ahlangane lalo. So umthetho kwakathesi uzabuphethwe ngumkakhe, yena ubaba uChiwenga. Ngiyozabe imtshengisa amandla akhe ukuthi hayi kukho konke ongafuni ukukwenza mina ime ngizibambe esidukwini, so ukuthi ayekelele umama lwana angiboni kusenzakala esikhathini esikhona apha eduze. Uzahlala lokhu emgwegwela eduze emtshengisa amandla akhe esebenzisa umthetho weZimbabwe ukumbisela ejele lokumkhulula uzabe kusemandleni kaChiwenga, hayi emandleni omthetho weZimbabwe.
Lokhu kusekele ngeminye sakamuzi seHarare umnumzana Tafazwa Chikandiwa othi amacala kambayiliwa yikulwa nje kwabantu bezanupief awalali lo mthetho.
Le ekaMary Chiwenga le kubona ngazathi into yamanga le. Abantu bezanu dala bezenza into le befuna ukuthi thina singakhanyeli ezintweni abazenzayo, sikhanyele ezintweni abafuna ukuthi bebona ngazathi abantu bengathakazelela ukuthi bezizwe, njengokuthi kuthiwa kule corruption yesesibophu zibani, kodwa bona babe bangasoze bembophe ngendlela sibili ababe bekhuluma ngayo. Siyabona ivini uChumbo laphana baye baboshwa kodwa bakhishwa ojipanga, so hayi into esesiyijayele vele le ukuthi yayenzakala ngakuzanu PF. So hayi ngibona ngazathi okwamanje anti sesikhathile ngesikhathi ngento zabo lezo ukuthi babe lokho sithi babopha.
Kodwa elinye igqwetha laseHarare umnumzana Franc Sibanda uthi kulilungele likambayiwa ukuthi athole imvumo yokuthonisa isuka ngekhaya ngoba isisekelo sombuso simupha limvumo.
UMary Chiwenga uyayidizeva ibail ngoba ilungelo lakhe njengesizalwane seZimbabwe, njengoba sonke sisazi ukuthi wonke umuntu ule right to a free and fair trial. So ukumnika ibail is giving a chance ukuthi alaye athole i-free and fair trial njengomuntu umuntu wonke.
Umahluleli womthethandaba waphezulu oye High Court uJustice Bisray Gwenda unikeze unkosazana Mbayiwa imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili senkulungwane ezilitshumi zamadola ayeRTGS 10,000 lamaphepha endlukayise umnumzana Kenny Mbayiwa eseHighlands azabanywa njengesithembiso sokuthi akasoze abalekele icala lokufuna ukubulala umkakhe. Kuthi amanye la amacala awahlawulise inkulungwane ezingamashumi amahlanu zamadola 50,000 RTGS. Uphinde walaya ukuba anikeze idala incwadi zakhe zonke zokuhambisa ezigoqela i-diplomatic passport abone amapholisa kanye phakathi kweziki ezimbili ngolwesihlanu njalo bangakhulumisani labafakazi. Amagqwetha kahulumende azame ukuphiza lesi sinqumo esithi uMbayiwa ulakho ukubaleka elizweni njalo le mpahla yezakhiwo phandle kwelizwe lapho angabalekela khona. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inkulungwane zabantu bezigcwele emngceleni weZimbabwe leSouth Africa eBait Bridge sezibuyela emsebenzini kwele South Africa ngemva kwekhefu lekhisimusi. Iziphathamandla zithi ngomgqibelo kucaphe abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu lanhlanu i-35,000. Lamhla lanxa kubikwa bekungconywana bebethatha amahola ambalwa abantu ukuthi baze benelise ukucapha umngcele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association, umnumzana Dennis Juru, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yebo, e-Bait Bridge border kubhizi kakhulu since phambili kwayizolo kunamalayini awamangalisayo. Amalayini bedlula iHarare Turnoff City. South African side awekho amaline. So into enzakalayo ukuthi e-border abasafuni imoto ezigcwalayo ngaphakathi. So i-South Africa izobe iviza imoto from every side itshele ama-authorities aseZimbabwe ukuthi bangenisa imoto ezingakanani and then imoto zakhona ziphela bangenze ezinye. So yiyo into enzakalayo phakathi ye-border akula imoto eziningi. Abakhamba namanyawo bayazihambela kahle akula problem. So bakhona abanye abathi ama-passenger awakhe iy'moto zabo e-inside bayazicaphele kahle bayazicaphela kahle vele namanyawo but ukuthi iy'moto zabo zifike ku-South African side kuthatha isikhathi esiningi kakhulu.
Yes, ke saxoxa phambilini kwekhefu lekhisimusi kwakhanya ungani abantu abasoze baye ekhaya ngobunengi ngenxa yobunzima bempilo ekhaya, kodwa khathesi sesibona ungani baningi kakhulu abantu kade besekhaya. Kungakuhamba njani?
Ye, kusho ukuthi ngo-January umuntu wonke uyabethanele ukuthi ayofuna ukuphila e-South Africa. So iningi labantu baseZimbabwe baya befuna umsebenzi ngo-January. So akusho ukuthi abantu abahambe eZimbabwe yibo ababuya kuphela. Bakhona ababuyayo kuzofuna umsebenzi ngaloko okuqala or abanye bahamba phakathi kominyaka. So isikhathi sokuthi abantu badinga imisebenzi. So abantu bathembele ukuthi badinga imisebenzi ngalesi sikhathi amakhampani evula.
Lo ke ngumnumzana Dennis Juru, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Ele South Africa selethule umthetho weziphepheli omutsha ozaguqula kakhulu indlela iziphepheli okugoqela ezeZimbabwe eziphila ngayo kwele South Africa. UBenedict Nhlapho siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho komthetho weziphephelo omutsha, abafuna ukuzophephela kwele South Africa kufanele bathole imvume yokungena elizweni emngceleni atsho ukuvumbuluka sebephakathi kwelizwe. Laba abangene amapasipoti kuzafuze bachaze ukuthi kuyini okusuke kwaguquka sebeselizweni. Abala bantwana loshadileyo kufanele ahla kuveze konke lokhu ngoba kuzaba nzima ukuthi bemukelwe njengesiphepheli nxa bengabhaliswanga. Limithetho ipha njalo ilungelo lokuthi kwethulwe imigoqo phezulu yemisebenzi iziphepheli lalabo abadinga ukuphephela abavunyelwa ukuthi baqatshwe kiyo. Sekuleke sabela ukuthi imisebenzi efana lokulungisa inwele, ukuthengisa ezitaladeni nokusebenza endaweni zokudlela iza kwenqatshelwa kanti ke yiyo elabe Zimbabwe abanengi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuto Mabhena uthi limithetho emitsha iyabethusa.
Iyasethusa kakhulu besingakwazi ukuthi kuzoba lento enje. Esikwenza ukhathesi ukuthi sixoxisane laba ezomthetho amagqwetha ethu sizwisise ukuthi kambe umthetho lowo enxasiya emthethweni ungabe umi njani sibe sesibona ukuthi wapha amanyathelo singawathatha.
Ngaphansi kwalemithetho abacajangelwa ukuthi bafaka ukuphepha kwelizwe engozini bazabotshwa avalelwe ukuphazima kweso. Incwadi zokuphephela lezi zizaphiwa phansi kwemithetho elukhuni ukuxela lokuthi iziphepheli azavunyelwa ukuphatheka kwezombusazwe zelizwe labo loba ezakwele South Africa. Le yinto ephikiswa umgcini sihlalo wenhlanganiso African Diaspora Forum umnumzana Vusi Muzi Sibanda yena othi ukwenqatshelwa ukungena kwezombusazwe sekungathi kuthiwa zonke iziphepheli zilwa labohulumende.
Akusho ukuthi lo muntu lona uxabana nohulumende, lokho kusho ukuthi umuntu ubalekele into ethile ngoba engathola ukuvikela kudingayo. Ngokunjalo uma abantu bezonqatshelwa ukuthi baye kuma consulate kumbe kuma embassy abo ngoba beyiziphepheli, lokho kusho ukuthi asisazi ukuthi umthetho wobuphepheli kumbe esithi ngama refugees uyabo sishona ngoba akusikho ngqo lokho okushiwo ngungqonqoshe okushiwo yilo mthetho.
Iziphepheli labadinga ukuphephela laba abasavunyelwa ukunyathela emafisini omelwe lizwe labo bedinga iloba iluphi usizo. Kulezi nkulungwane zabeZimbabwe abafike kwele South Africa eminyakeni bafika badinga ukuphephela. Banengika abalokhu besiza elizweni befika lapha bedinga ukuphephela, abanye kungenxa ezombusazwe kodwa abanye kungenxa yokuthi yiyo indlela elula yokuthola imvumo yokuhlala besebenza kwele South Africa. Ngimelezi 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live Talk namhlanje sikhangela udubo olubhekane lezalwane zeZimbabwe seziphindela emsebenzini kwele South Africa emngceleni weBeitbridge eLemusina. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakayi esigabeni esilandelayo ukuthi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wezekholo kwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei ukhokhele umthandazo wokukhumbula impilo kaQasem Soleimani ombuthanweni ongenwe zinkulungwane lezinkulungwane zabantu balelo lizwe abasesililweni somkhokheli wabo webutho obulewe ngesikhathi semisile ephoswe ngabemelika esilindweni sendizamchina kwele Iraq. Inkulungwane zabantu bakwele Liberia zifole ezitshengisela ezitaladeni zesigodlo salelo lizwe iMonrovia zikhonona ngokonakala komumo womnotho kanye nokuncipha kweholo lezisebenzi phansi kombuso kamongameli George Weah. Kwezempilakahle izizalwane zeZimbabwe sezibona kungcono ukuba zisebenzise imithi yesintu kulandela ukuqansa kwentengo yemithi yesilungu losizo lwezibhedlela kanye lokuma kubi kwezenotho elizweni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Uzulu usethenga kanye lokuthakazelela imithi yendulo ethengiswa edolobheni lakobulawayo esigigwa lokucholwa ngamankampani ahlukeneyo. Unkosazana Ashla Sivanda uthengisa imithi yendulo ehloliweyo edolobheni lakobulawayo.
Ya, abantu bayithenga imithi yesintu and bayithakazelela. Ya, cause kwezinye izikhathi ungathenga imithi yesibhedlela intengo yakhona iyaba iphezulu, but imithi yesintu yakwazi ukuthi isihlahla esijwayelekileyo esizisebenzisayo.
Uqhubeka uMasibanda echasisa ukusebenza kwemithi abalayo ehlukeneyo ethengwa ngabantu.
Silembiza yethu le elokuzenini e-one month, i-full package yonke eyabithiswa umama lobaba benata ndawonye, lawo le-BP, ichukela, ama-fibroids, ama-ulcers, like yimbiza yokuthi thina umuntu engabuya komsimbodi esithi le-BP kumbulani, asime lapho i-BP yakhe sigijimele ukuthi umzimba wonke, sime lapho umzimba wonke sazozwekwazi siyabe iqalisele ngaphi i-BP yankonto ezebelayo. Okunye silakho sibe sezaba le drink le, inyama drink yakomsimbodi le, it's for inyongo lode nda nokuziklina nje then sibe sesizaba le combination le yabo baba ngokuqinisa ikolo khipha amatheketheke yonke nje ukuthi esebenze kahle eselomame ngale then sibe sesizaba le mixed herb yethu le i-mixed herb yethu le ihlangene izihlahla eziningi ezihlukeneyo ithiwongezelela igazi lokuklina igazi.
Ubuhle bemithi yendulo unkosazana Sibanda uthi ayila okwengezelelwayo okungalimaza umzimba ngoba ngeyemvelo.
Engakutsho ukuthi imithi yesintu imithi eqakathekileyo, ungayinatha la ayisozi kupha masemzimbeni like yabonathi into enatural engazange edelwa anything.
Umnumzana bakitsa Nani Dube uvumelane loMasibanda ethi imithi yendulo ilungile ngoba labapheka imithi yesilungu bayithatha kumithi yesintu beyihlanganisa leminye.
Nxa ukhangela kahle kahle intengo zemithi yakhona okumele idingakale ngalesi simo abantu bengela mali ziphezulu kakhulu, njalo layo imithi yakhona kwayona kwesinye isikhathi ayitholakali. Nxa ninanzelela futhi amaphilisi wona lawo adingakala avela kuleyo mithi yesintu, so vele njengoba isituation yakhona isivele yona iridiculous yona ngokwayo, akusetshenziswe imithi yesintu.
Umnumzana Mbekezeli Ncube uthi ukusebenza kwemithi yendulo akumangalisi ngoba okwamanje izwe liphakathi kobunzima uma kukhanyelwa ezempilakahle.
Lokho kutshengisa ukuthi ilizwe lethu ngingathi ngesilungu alikho normal, kodwa ke nxa sesukukhangela ngobuhle imithi yesintu iyanceda njalo ihlala ikhona ngezikhathi zonke. Imithi yesintu iyabe i-100% iyabe ingazange ihlolwe ukuthi kumbe njani ngoba vele yona vele ihlala ikhona.
Umnumzana Thomas Sithole uthi inhlawulo ezisesibhedlela zenza abantu bengenelisi ukuyathola usizo khona kodwa baphephele emithini yendulo.
Inhlawulo lezi sizibona ezibhedlela zenza ukuthi iningi labantu eZimbabwe bengenelisi ukuya khona ezibhedlela ukuyathola usizo. Yikho nje esesikubona sokubangela ukuthi abantu bephephele emithini yesintu le etholakala ezitaladeni, eminye yakhona engaqedakaliyo. Sesizwile futhi lokuthi isikhona imithi enye ebuya ivela ngaphandle engasiyo eqondileyo, lokhu kuthiwa yi-fake ngesiNgisi. Njalo sesizwile ukuthi abanye kulabantu asebeyisebenzisa imithi leyi ngemva kwalokhu bashona. Kutshengisa ukuthi uzulu weZimbabwe ubhekane le nkinga enkulu kakhulu emangalisayo, ngenxa yokuthi uma engenelisi ukuthi ethola usizo ezibhedlela kuzoba nzima kakhulu ukuphephela kumithi yesintu.
Imithi yendulo isivamile emavinkilini athile akobulawayo, eminye yakhona isuka kwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika kuthi eminye ngesisuka phetsheya kolwandle njengaseChina. Umkambo wemithi emakhokhoba kobulawayo, iningi labantu abakubhizimusi lokuthengisa imithi yendulo bathi inani labantu asebethenga limithi selikhuphuke kakhulu njalo sekubapha ibhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abantu abaningi bangcoma okwenziwe ngabantu abancedisa abadabuka esigabeni semathebhelele lenkabazwe abahambe eHarare ngeviki ephelileyo besiyadinga indawo yokuba ngabongi labongikazi. Bathi muhle kakhulu umsebenzi owenziwe ngumnumzana Decent Collins Bajila, umlungisi Dube, Michael Ndiweni, Samkeliso Khumalo, efidlela Ncube labanye ababambisane ngendlela ezithiyeneyo ukwenzela ukuthi abaphutha kahle izifundo zabo bangene ebulenjini be-internet badinge indawo zokuba ngabongi njalo baye eHarare lapho okuthethwa khona, okukhethwa khona abafuna ukwenza izifundo lezi. Ake sizogibs Dube Studio 7 exoxa loNdiweni, uDube, uBajila labadinga indawo yokuba ngabongi. UNdiweni usungula lolu daba.
Abaningi bangkhona ngabe kethe ukuthi nginganafuna ukuya empilo, ngifuna ukuya eSt Lucs, ngifuna ukuya eSt Anne's, ngifuna ukuya eGwanda kumbe ngifuna ukuya eTsholotsha. Abaningi babezibasisho hayi kumele baye eHarare. Azange batshele, azange kuvumelane lakho yokukhethile kwathi kumele baye eHarare Central for interview kumbe e-UBH nxa engoye eHarare kumbe nxa sikhethe iMondoro kumbe ukhethe eMtara ngokuthi azazimbimogesta kumele ukuthi ahambe ngathi eHarare ahambe abe e-UBH for interview. So kwaba nzima-ke ukuthi-ke abantwana basuke ngoba dubela balalela ukuthi basuke baye endaweni lezo. Ngabona ukuthi lapha-ke nxa singaz avusanga amakhanda lapha abantwana abaningi awasoze benelisi kuhambe kufaka umbiko-ke ebulenjini ukuthi hayi nxa bekhona abantu abanezimali abangafakela kuyikhokheshi kumbe i-mobile mani o-PayPal ngaxhumana lo mlungisi kube kumbe mina kumbe ukuthi Bajila bafake izimali siqoxa abantwana abazama ukuthi balethe bacathi uhambe kusuku besuke emakhaya babuye edolobheni lapha koBulawayo bangene emabhasini bavuke beseHarare.
Silo mama-ke uhle cela ukuthi simbize usithi nguhle akusitshela ukuthi khonoko abakwenzele khona wena uthanda kanganani.
Omlungisi labo-Decent badlale kakhulu indima esingeke siyikhulume kathesi, basincede kakhulu. Kuyobuhlungu ngoba ekusincedeni kwabo asisabonanga lapha impumela ngendlela esike sasithatheka ngakhona eKarabeni yathu.
Kodwa wena ufike wenza njani nxa singakubuza khonokho?
Mina kini ngithe ngifika ngaba le challenge yokuthi isetifiketi sami se-O-level besingakaphumi. So ngibhale ngo-2018 bekumele ukuthi ngabe vele siphumile last year kugalisa ukubhala abakanovemba kuqala ukubhalisa isetifiketi sami nomethi ngabe siphumile. So ngahamba-ke le slip sami sonalesiyana vele nje zangavele nje abazange bayilalela le ndaba ayilalelwa ngithi.
Uzagcina usenzani khona?
Sekuyikudinge nje okunye okokwenza.
Ye, wothi sithathe-ke omunye ohambe khona ngale kanye?
I-process yonke le apply-a ibenzima kakhulu, isitholi samadabha avuzayo sibili njengabantu baboBulawayo. Kodwa sesikhangele esiqaliseni uku-apply-a basiphathise-ke sithole abantu abangasisiza sibili. Sisizakele kakhulu. Kodwa sesifika ne-challenge ekutholeni-ke ama-message ethu ukuthi sishortlistiwe sibiziwe. Sawathola ama-message lawa nge-last minute, ngabona siwathole kumhlaka-30 lama-hospitals ethu 30-31. Kodwa nxa siwathola kunjalo ama-date ama-interviews yokuthi si-interviewa ngawo asiwatholanga kuma-portals eku-US as-apply-e ngawo lawo. Sagcina sesiyidingelwa ngomunye esewabona nje naye ezivulela ku-Facebook ukuthi singena-Facebook leyi njengami ngasengesikhathi eside ngingayisebenzisi i-Facebook. Bambe baphosta ama-date lawo ku-Facebook sengasela show ukuthi ngaweqiniso kumbe ngamanga.
Ye, ngizokuthola uBajila sebuyile ecingweni.
Abantu sebenanzelela ukuthi amaphutha ohlelo ami ngaphi langaphi. Lokho kutho ukuthi umphakathi uzaqala uvula amehlo ukuthi singancedisana njani lanjani. Ngibonge futhi lokuthi abazali basukumile kakhulu ukuthi baluxhase uhlelo lolu besinabo baba uSibanda ePhumlani nabanye abaningi abasincedisile esibili omama uDr Labode bonke ade bekhona ehlelweni. Lokhu kutshengisa ukuthi nxa sibambene singabantu singumphakathi naloma yini engasisa ukuthi siwehlule singagqoka amabhatshi okuba ngumphakathi zonke izinto ezisayenelisa ukuze hlula.
Lako-ke ngabanye abaxoxe loGibs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Iqembu le-FC Platinum lamhlanje lethule uHendrikus Pieter de Jong njengomqeqeshi walo omutsha. UDe Jong ubeqeqesha iqembu le-Highlanders. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Udiyo ngothuleyo kusemthethweni namhla ekuseni njengomqeqeshi omutsha weqembu le-FC Platinum ngemva kwamaviki ambalwa kulamahemuhemu athi useqatshwe yileli qembu ngemva kokutshela kwakhe uZulu ukuba usehlukane leqembu le-Highlanders. Iqembu le-FC Platinum lona elike lalandula laze lemba phansi lisithi kale mqatshanga uGiyong limethule kuZulu ndawonye lomqeqeshi wabonozinti uThembo Chuma yena obesebenzela iqembu le-Tel 1 lona eligunyulwe kusigaba saphezulu ekupheleni kwemidlalo yanyakenye. Laye uChuma uzewasebenzela iqembu le-Highlanders nyakenye wasetshiya phakathi laphakathi komnyaka esesiya kwiqembu le-Tel 1. UGiyong utshele intatha ezindaba zemidlalo ukuba isizathu sakhe sokuba engaqhubekeli phambili esebenzela iqembu le-Highlanders yokuba ufuna ukuncintisa kuzinga eliphezulu.
Not my contract to extend, because for me as coach I have ambitions. I want to work on a big platform, and a big platform is for me FC Platinum. My focus is on Platinum and not on another thing.
Ngithethe isinqumo esokuba ngalobelani isivumelwano esomsebenzi esitsha leqembu le-Highlanders ngoba njengomqeqeshi ngilesifiso esokusebenza ezingeni laphezulu. Njalo ngokubona kwami lelo thuba ngizalithola lapha kuqembu le-FC Platinum hathi kwenye indawo.
Umqeqeshi uGiyong ufike kwele Zimbabwe nyakenye ngenyanga kaMpandula lapho afike ezothatha isikhundla ebesithiwe nguMatinda Ndlovu uqembu le-Highlanders. Lo mqeqeshi wenelise ukuba aphakamise inkezo yeChibuku leqembu le-Highlanders waphinda njalo walikhuphula elisusa engozini yokugunyulwa kusigaba saphezulu laphusha imidlalo yanyakenye lisendaweni yesithupha engalanini yemiklomelo. Iqembu le-FC Platinum kalizange liveze ukuba uGiyong uphiwe isivumelwano somsebenzi eseminyaka emingaki kodwa abasiki bebunda bathinge seminyaka emihlanu. Kuwe kwaba lamahungahunga athi kulabadlali beqembu le-Highlanders asebengalandela lomqeqeshi kuqembu le-FC Platinum ngesikhathi kuvela ukuba useqhatshwe leli qembu leli kodwa yena ukulandule lokhu. Ikanti le nkokheli zeqembu le-Highlanders zithi akulamdlali olesivumelwano leqembu ozadedelwa ukuba ahambe. Iqembu le-FC Platinum lizadibana leqembu le-Al Ahly elakwele-Egypt ngomgqibelo ozayo kumncintiswano we-JOFA CAF Champions League. UGiyong ubhekane lomsebenzi omkhulu kabi ngoba iqembu lakhe elitsha lihlezi emsileni wengalane yemiklomelo kusibaya sikagroup B lingela ngitsholo kodwa umklomelo ngemva kwemidlalo emithathu. Imele Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Big Challengers besigqubela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakedlukani kesikhangele inhloko zendaba. Umkamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayi wa Chiwenga usephiwe imvumo yokuthi ahlawulele isibambiso sebail esenkulungwane ezingamachuma isithupha amadola 60,000 RTGS dollars. Iinkulungwane zabantu bezigcwele emngceleni weZimbabwe leSouth Africa eBeitbridge sezibuyela eSouth Africa. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandini sithi lingakhohlwa uhlelo lwethu lekuseni ngowa Fast 6 kumbe lisale full live talk igama nguChris Gandini.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngohalf past 7 kusiya ku8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.